Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 16 kunhlangula 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile laya ku-387.
Isihudo sisibulele kakhulu. Amanzi lawo aphume engcolile. Amanzi asesibulele.
Sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esinakanelwa ukuthi ngese-typhoid elokishini leluveve kobulawayo.
Uthi umeluthangirayo. Akumelanga nje kumangaza abantu mabebona imuli yakotshwangira isebenza nathi.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kube selikhethe omne wabo kamuyi umnumzana Morgan Tshwangirai ukuba lilunga le-National Standing Committee yalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo lisuka ku-383 laya ku-387. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu abane abafunyanwe belomkhuhlane lo izolo ngabavele kwele South Africa. Asebesindile kulomkhuhlane balokhu bengamachumi amahlanu lane 54 kuthi asebefile labo balokhu bebane. IHarare yiyo ehamba phambili ngabantu abalikhulu lamachumi amahlanu 150 abale coronavirus. Ilandelwa iMasvingo ele 49 kuzobuya isabelo seMatabeleland South. Sona esilabantu abangu 46. Pose bonke abantu ababanjwa umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esinakanelwa ukuthi ngumkhuhlane we-typhoid elokishini leluveve kobulawayo. Inani leli lifakazwe ngumphathintambo obona ngendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ekhuluma lalumsakazo. Lancabe kungazaka likuhle ukuthi kuyini okubulala abantu kubagijimisa ngezisu, inkundla yesayithi ithi i-postmortem yomunye umufi iveze ukuthi ubulawe ngumkhuhlane we-typhoid. Izakhamizi zithi azila kuthandabuza ukuthi ziguliswa ngamanzi aphuma empompini engcolile. Zithi amanzi la aphuma elezicucu ezicatshangelwa ukuthi ngamaphepha asetshenziswa ezambuzi. Zithi zicabangela ukuthi ingcekeza ezambuzi yahlangana lamanzi anathwayo ngemva kokudubuka kwempompi. Sixoxele sakhamuzi seluveve esikhethe ukwaziwa kuphela ngokuthi ngumamoyo.
Isihudo sisibulele kakhulu. Amanzi lawo aphuma engcolile. Besiwathatha nje ukuthi njengoba besiswela amanzi ezimpompini, mhlawumbe ngamanzi akhona aphuma enjalo. Njengoba udubo lweZimbabwe liyasibulala amanzi siyawaswela. So bengicabanga ukuthi mhlawumbe nje ukuswela amanzi amanzi aphuma engcolile empompini. Kade amanzi asesibulele, asibulele sibilokhu zwayo okuzwayo. Siphethwe izihudo.
Endlini yakho konapho bakhona yini abaphethwe isihudo lesi ngisho labo makhelwane bakhona obaziyo abagulayo
Emzini wami sonke siphethwe izihudo sigijima konapho omunye sithi lathi sonke siyagijima ilengane ezincane sengizenze sizubuhlungu ukuthi kaumbe kusasa mhlawumbe zingavuka lazo ziphela umoya kubo makhelwane lakho kunjalo bagijima mcho kutsho akulakuma sithwele nzima khuluma nje so omunye wami umntwana uphakathi khonale esambuzini
Ikhansili ithi yona ihlole amanzi aphuma empompini ezindlini yathola ukuthi alungele ukunathwa ngalayo ingcekeza ngokunjalo ithi amanzi angcolileyo angaba eligulisa ngamanzi eliwafake ezigubhini lithini ngalokho
Ayisilo qiniso leli kade safaka amanzi ezigubhini siwanatha kade sawanatha amanzi ahlale ezigubhini iminyaka leminyaka akaze kuyenzakala okunjengalokho kukhanya kwadabuka isiphayiphi kamazayi yahlangana lamanzi esiwanathayo yikho sokubangele ukufa nokugijima kwezisu
inqabe lalele bona abekhansili kuyini ongakutsho kubo ngcedo bani elilufunayo
usizo obesilucela kakhulu kwebe councilor njengezakhamuzi zeLuveve besicela amabhawuza abuye ngesikhathi esifanele bengawalethi ngobusuku ngoba sebehamba bedlema amakontena yethu beyazi into yabo abayenzileyo besicela amabhawuza abuye ngesikhathi dangelo lamalanga afaneleyo sesikhathele ngento yabo ukuthi labo basilethela amabhawuza ngobusuku asiyenze sehluleke lokwakha lamanzi akhona besicune besilethela amanzi engcekeza besicela kukhansila kakhulu ukuthi kasilungisele lolu dubo ngoba lokho asebekutsho ukuthi amakontena wethu ngangcolileyo sokutshengisela ukuthi iproblem yabo bayayazi kakhulu abasilungisele lenkinga njalo iphayiphi yento engcolileyo ihamba njani le phayiphi yamanzi okunatha kungenelana ngaphi kabalungisise inkinga zabo besicela amabhawuza ngesikhathi esifaneleyo
Leso isakamuzi selokitshi leLuveve kobulawayo esikhethe ukwaziwa kuphela ngokuthi ngumamoyo.
Yebo, mthakazo omuhle. Sithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwethi connection namhla ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela ngesifo se-coronavirus. Sigxile kakhulu kudaba lokuvulwa kwezikolo. Sathinta njalo udaba lokutshengisela okwenzakalayo kwele Melika okumayelana lokukhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo labensundu. Asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ivandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe libe lomhlangano walo weNational Standing Committee owakuqala eHarvest House izolo ngemva kokuthathela iMDC alliance kaMnumzana Nelson Chamisa isigodlo lesi kumaviki amabili edluleyo. Umakhuphe utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano lo ukuthi nguye osengumholi webandla leli njengokutsho komthethwandaba weSupreme Court. Uthe njalo amalunga ePhalamende alikhulu lantathu angena kuleli dale kuMDC Alliance asephansi kwebandla lakhe. Ekhuluma emhlanganweni munye umnumzana Douglas Monzora wazise ukuthi balakho ukuxotsha amanye amalunga aleli dale engekela ukulandela ibandla labo. Uveze njalo ukuthi sebekhethe amanye amalunga eNational Standing Committee agoqela umnumzana Manasi Tsvangirai ongumne wabo kamoyi uMorgan Tsvangirai ukuthi abe ngunobhala obona ngokuqhutshwa kokhetho. Uthe njalo umnumzana Elias Muthuri sengumsekeli kamgcinisihlalo webandla kuthi umnumzana Gift Chimanikire yena usengumsekeli kamqoqi obona ngenhlelo zebandla. Umnumzana Chief Ndlovu uba ngumsekeli kaMgcini Ngcebo, kuthi umnumzana Khalipani Phukeni uba ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT, njalo nguye osaphethe isikhundla sesikhulumeli okwamanje. Sixoxele uPhukeni yena othi lanxa uMonzora ethe umnumzana Manasi Tsvangirai sengunobhala obona ngokuqhutshwa kokhetho ukusakhona okumele kulungiswe kulolo daba. Uthe njalo kuzavela sobala ngolwesithathu ukuthi amalunga edale lephalamende ngawabo.
Njobe thile umama Makhuphe ukuthi ama MPs are under MDCT. Uzokwazi ukuthi ngolwesithathu uzonanzelela ukuthi ngolwesithathu kuzoba lokho esibiza sithi parliamentary caucus. Ama MP wonke akhangelelwe ukuthi abe khona ngo 10 o'clock ahlangane le leadership yebandla lapha eParliament. Asilandeleleke le nkulumo ngeva kwalowo mhlangano zoyenza ngolwesithathu ngo 10 o'clock. Kunalokho abakubiza ngesilungu bethi talk is cheap. So ake silinde ke ke sibone bese siyaxoxa after that.
Ukufaka umne wabo kaTsvangirai kungatsha zebandla lenu lingathi kulipha isisindo yini sokuthi ngempela yini iMDC esemthethweni?
Imuli yakobaba uTsvangirai izibandakanela nebandla lethu leMDCT. Ubonile ubukhokheli bebusebhuhela mavika ambalwa nje adlulile beyohlangana nemuli. So hayi ungethuki imuli yakoTsvangirai nebandla leMDCT. Uthi umele uTsvangirai by the way, so akumelanga nje kumangaza abantu uma bebona imuli yakoTsvangirai isebenza nathi.
MDC Alliance ithi lahluthuna isigodlo seHarvest House lisebenzisa amasosha lamapolisa. Lina liyakulandula, kuyini okwenzakalayo?
Into eyenzakalayo ukuthi iMDC Alliance ibingabhadali laba bantu akade besebenze ukulinda lapha neHarvest House. Baze bexoxisana lathi ukuthi bayabona ukuthi into ezikhulunywe ekhoti nakho konke hayi ngempela iMDCT ekhokhelwa ngumama Khuphe yiyo kumele ngabe lapha. Base becela ke ukuthi sithumele abantu bethu masifika laphana sikwazi ukuthi senze i-change over or hand over leyo esikhuluma ngayo. So bafika ke abantu bethu bebe ngu-3 kune-register ke efiliweyo laphana ukuthi ubani usenikeza ubani. Kwase kwenzakala ke ngaleyo ndlela ukuthi esokwenzakele ke ngaleyo ndlela hayi kwahanjwa ngempela bekungabo 5 ngokuthula. Uthe seyibona ke later uwende lo ozibiza Secretary General we Alliance wase qala ke kuba ngumsindo ebiza abantu abaningi. Nguye kahle kahle walanda amaboys, amaboys athi ayangeneli wona into zepolitiki, walanda amasosha amasosha ala. Le nto engiyikhulumayo ikhona ngaphambi kwenkantolo ngoba basuke baye enkantolo bethi bayacela ukuthi inkantolo ingeneli. Abayikhulumi indaba yokuthi size namasosha, abayikhulumi indaba yokuthi size namapolisa enkantolo. Okwenza bangayikhuluma enkantolo ukuthi bayakwazi ukuthi ungacamba amanga enkantolo uyovalelwa ejele. So abakwazi ukuthi bacamba amanga enkantolo bazocamba amanga becambela amanga umphakathi ngoba bengawuhloniphi umphakathi. Akuzange kwaba nodlame, akuzange kwaba namapolisa, akuzange kwaba namasosha.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Mahlabe Zulu, simzwile uDr. Khuphe osesebenza lezano lamasosha lamapholisa ekhuluma esithi bazaqhubeka bexotsha ama members of parliament awe MDCA. Kambe kalanhloni na ukuthi wahamba kuma elections aka 2018 wazuza iqanda, wazuza abantu kuphela 45,000 ilizwe lonke. Namhla sencediswa ngabangani bakhe abafuna ukubhidlisa iMDCA ngoba bayakwazi ukuthi yanqoba umnanga kwango-2018 baqilibezela. Kabala nhloni na?
Bathi amalunga edale lephalamende angu-103 elithi ngawenu nawabo, njalo bathi kuzavela sobala ngolwesithathu lapho abazahlangana khona lawo. Lithi ngalokho.
Ngiyazi ukuthi khathesi kulabantu abathanda imali njengoba kulobunzima obungaka. Inotho ayikho. Nampo ama MP asebenzela izikhwama zabo. Sebenza lezano ngoba thina khathesi vele silwa lezano omakhuphe laba hayi baphongubiswa nje becashile. Sithi hayi bangazikhethela uma befuna ukusebenza laye abaqhubeki ngoba kusasa kwizolo. Lapha ngizama ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi uthathana lomduli okuthiwa yiMorgan Tsvangirai House. Kambe umduli uzamlimila yini? Umduli uzamkhampenela yini? Hashi Mahlabezulu, thina sithi sizaqhubeka silwisana lobusela sikhulumela abantu abampofu. Khathesi kunje abantu abaningi abadli. Sesisizwa amaphupho engathi yinqwala sokuthiwa hashi asambenini siyekhuleka kwenzela ukuthi uNkulunkulu esiphizibusiso. Okhuphe labomonzora namhlanje lina elicungula ezepolitics. Angithi ukhuphe lomonzora bathi bale khoramu yokuthi bazahamba bayekwenza iCongress leyo abayiphiwe yikhoti. Namhlanje sebegcwalisa izikhece ze standing committee lakunye konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abalabantu sebezahamba besiyathengana labantu bezani babafaka amabizo ethu bathi yibo ngoba vele akula muntu ongasebenzela izano kini sazi ukuthi izano ihuquluza inotho abantu bathwele nzima bazinqweqo zomlomo Mahlabezulu bathana besilo phakamzilikazi labazukulu kamambo sithi thina ijuba bazalithutha phambili ngoba umuntu wonke khathesi sesazi ukuthi vele banqwaneleni.
UDokotela Felix Magalela Mafa Sibanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Kusenjalo umthethwandaba kamantshi izolo wale ukukhulula abesifazana be-MDC Alliance abetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa bahlukuluzwa. Umantshi uthe uNkosazana Johanna Mamombe, uSicilia Chimpiri kanye loNesai Marova balakho ukubalekela icala bengakhululwa. Kodwa igqwetha labo uMnumzana Alec Mochadeama uthe uzaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba we-High Court. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi owake waba ngumsekeli kameya wakobulawayo uMnumzana Tinashe Gambarami usemsulwa ngemva kokuba idale le-High Court lesule icala lokweba ake wafunyanwa elalo ngumthethwandaba kamantshi. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi kulowesilisa lonkosikazi wakhe ababotshiweyo besetheswa icala lokumemethekisa umfanekiso wokuzivazela oveze umongameli Emmerson Mnangagwa enqunu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kustudio 7 basakazi abahle. Siyajabula izindaba enisipha zona nsuku zonke ene manje yonke into sihlala se-update nancane. Siyajabula kakhulu ene manje indaba kamakhuphe le indaba kamakhuphe zwisa ubuhlungu lena ngoba into ayenzayo manje ubulala i-opposition esetshenziswa izanu. Izanu eyamsebenzisa I'm sure inkulu kami imali abaphe yona omama lo. Sibulalele i-opposition yethu i-MDC Alliance. Ngengezwa omunye sisi la kana usisilo uthe ungikhethiwe uphahla ukhethiwe uphahla lona akahle kahle mangabe ipolitiki engayazi angakhulumi ngepolitiki maye ezokhuluma ngokwemhlobo thina asifuni indaba yomhlobo ubandlululo asifuni sifuna ukuvusa izwi lakithi khona manje wena sisise ukuthi ungikhethiwe usehabrone waye manje mawubona ukuthi mhlambe waye ungahamba uhlale eZimbabwe ufunani hamrone ngoba phela ukukhuluma into engekho umakhuphe uyambona ukuthi umakhuphe usetshenziswa izana uphifu ikamnangagwa umnangagwa lona uye owabulala abantu ngegugu rawondo 20,000 abantu ababelahlelwe emgodini webhalagwe abantu abalahlelwe emgodini webhalagwe kumanje izihlobo zethu zikho wena lokhu busy ukhuluma uthi umakhuphe umakhuphe uyambona ukuthi lo muntu umthengisi umthengisi wezana uphifu thina asena ndaba nomhlobo into esesifuna sesifuna nje ukuthi sihlukane nezana uphifu futhi uyishona uyindebele uyiwathwathi we don't care so wena mama una mama umama noma ungisisi into elikhulumayo ubocabanga kuqala uma uzokhuluma usupportana nomakhuphe ufana nokuthi usupporta umnangagwa lo owabulala abantu abayi 20,000 ngaleso sikhathi umnangagwa lo enimsupportayo wena khethiwe uye oyethumela amasosha emathebelelento siyabulala abantu be careful uma ukhuluma ungakhulumi nje kuphela uzoxabana nabantu
njani baba studio 7 hayi nasiziphilele lapha enkaya kosikhoko khoko asibona indlala nje kuphela singakuthini sibona umakhuphi kathi umama lo yena vele uzamani umama lo uyazikhathaza lo ngisedi yakhe lo ubona ngani singavotela umuntu ogela iphanki thina ma esikhanyeni bonke lo mnangagwa ngemlomo ebomvu mnangagwa kwadlala ngathi kathi siyadubeka nje sithwele nzima ngenxa yabo sinekhwaba enkaya vele izinto ithukela sihumbe seliyi 300 bani imota sisagadi sesiphombwa ngabantu nje
yebo yebo umthokazi omuhle ngiyalibengelela lonke kanye nabasakazi othungameli inkomo kesikhande yimi Mr. Slovela umpofu special engikhuluma manje lapha kade ngiyakhuluma kade ngiqhuqhuzela konke umthokazi ukuthi ngithuke lihle lokuthi umthokazi kavuke sokusile umthokazi ebambane okwamanje siyaqhuqhuzela ukubana bonke abantu abalandela nabo abantu basempumalanga bona olishimele incubo othokozane kuphi phume kwelezana indawo umthwakazi inkokheli zonke bese zibambana zithi gwaqa phazi kwamthwakazi siyabaqhuqhuzela abadala esindlela ncube uGeorge Mkhwanazi umqondobazi Magwanya Khonya uMoses Mzila Ndlovu lonke ezindaweni ezishiyeneyo wonke uJonathan lanxa izandla zakhe ngcweliswe izanu sithi asibeni sihlanganene sonke njengomthwakazi omuhle sihlangane labo mqondisi sikhethe inkokheli yethu njengomthwakazi ezokusimela bese sikhetha amalungetho edale lephalamende kathi namakhansili ethu esizokuwathuma kulelani lizwe lasezimbabwe kubana bekhona ngale ephalamende bekutshela abantu bezimbabwe ukuthi umthwakazi ukuthi isikhathi sesikwanile sokwanela ilizwe likamthwakazi okufanele ukuthi libuye ngoba sesincindezelwe kakhulu yilaba abantu ngakho besiyanxusa ukuthi mthwakazi omuhle vukani libambane lingasetshenziswa yilaba abantu basempumalanga 2023 asifuni mvoti kamthwakazi ukuthi ayezokungena Chamisa ukuthi ezangena kumnangagwe lonke lina ma-MPs eliphansi kukachamisa lomnangagwe elingapha endaweni zikamthwakazi imigezi indleni lifakela amathambo ngoba licenile manje asisela MP oza kwethena ungaphansi kwamnangagwe oza kwethu ungaphansi kwachamisa ezizokwethi umthwakazi etholakale emfakele ucha kuye ngakho-ke wonke ama-MPs councillors sesifuna ukufakela abantu abakamthwakazi ngoba uchamisa kamelanga mthwakazi umnangagwe kamelanga mthwakazi lonke lina elingaphansi kwabo elithi ngama MPs namakhansila yazini ukuthi ngaphansi kwamthwakazi ligcinile ukuthi kwakhona kuthiwe kulokhu khansila kombe u-MP kamnangagwa kombe okachamisa uchamisa njalo into yakhe naye igcine ukuthi uma ebuya ngapha komthwakazi ezokugampela ngekhukhu rawonde kathi oyisemkhulu naboyise kade bendawonye nabomgabi bebebulala abantu bakithi voka mthwakazi voka emumister Slokela impofu
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umthetho ndaba we Supreme Court eMelika izolo unqume ukuthi abaqhathi kabalalungelo lokubandlulula izitabane. Ele mali lona lithi kulamasotsha alo angamajumi amabili lane acadamelwe abulawa ngabantu ekade behlome ngemibhobho izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump namuhla ukhangelelwe ukwethula iziqondiso ezilawula ukusebenza kwamapholisa ngesikhathi ukutshengisela phezu kokubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe kuqhubeka. Ukutshengisela lokhu kuqale ngemva kokubulawa kukamnumzana George Floyd kumaviki amathathu edluleyo. Ukuhlaziya udaba lokubulawa mahlayana kwabansundu ngamapholisa amhlophe eMelika, sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Okwenzakalayo eAmerica nkomo lakubo Britain lamanye amazwe lawa athuthukileyo kuyadabukisa kakhulu. Amazwe lawa athi athuthukile ayikhona ngezomnotho kuphela, bathi they are civilized, bathuthukile ngendlela owacabacabanga ngayo. Alright, thina ke bethi thine Africa cabangi i-civilization ayikho kithi, into ezinjalo. That's why they even colonized us, ngoba bona they are superior, bacabanga ngcono. So one, indlela aphatha ngabantu abamnyama, we don't expect that from abantu abacivilized. But then usukhumbula ukuthi vele basicolonize laba bantu. Abantu abamnyama base-America beza njengezigqili, ama-slaves 400 years ago, angithi. So leyangqondo yokuthi laba bantu balokhu beyizichaka zethu, beyizigqili, ngiyakholwa mina ukuthi le ngqondo isesekhona, ayikapheli. Okwenza ngabo Abraham Lincoln ukuthi hayi akusela zigqili wawubuyenza nje ngesikhathi sangkhona, but ukuthi ibekugezi lokususa engqondweni zabantu abamhlophe abazange bakwenza, ikho la namhlanje lokhu sina kanjalo. Okubuhlungu ukuthi kwenziwa ngumuntu ophethe umthetho, i-police of all people. So i-racism ayikaphela America, ingqondo naleyana ukuthi izigqili zethu lokhu ikhona, no matter bengazi babe ngabantu abasivalized njani, is still there umhlaba wonke nalo i-western world. Labo esithi abaphumelele ungakanzekela ukuthi abaphumelele ngenxa yami ngokuthi basebenzisa amandla omuntu omnyama. I-France nkomo zananza ukuthi iwine i-World Cup ngaphela abadlali babo bebhola, maybe i-team yonke nje ngaphandle kwamuntu awo-1 or 2 wabo-Antoine Griezmann. I-France ngabantu abamnyama. I-France umnotho wayo, i-economy yayo iphethwe ngamazwe e-Africa, o-Senegal, o-Cote d'Ivoire, o-Burkina Faso. Imali yabo abayigcina ngathi e-France. So those guys, they are still driving economy of France. So i-colonization nkomo ilokhu ikhona.
So kuleminyaka abantu abansundu bekhala ngokubulawa mahlayana ngamapholisa amhlophe. Kodwa lalamhlanje akula lutho olukhanyayo osolwenziwe, babulawa njalo nje abantu. Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa, lungaqedwa njani lolu daba eMelika?
Ofunakala nje ukwengeza inani lamapholisa abangabantu abamnyama. Now kuma communities okuhlala khona abamnyama, angazi indawo zenu ngabe ukuthi zibuza njani, ninike nje ibizo ngithi for example eMakhokhoba. EMakhokhoba kuhlala abantu abamnyama, ngeke uye ukuthi amapholisa agcina umthetho eMakhokhoba kube ngamakhiwa. Vele nxa engena eMakhokhoba lo mlungu uzafila insecure, yikho ahlafike ekhipheni umbhobho ngoba uzizwa under threat. But ungafaka umpholisa ngumuntu omnyama eMakhokhoba, kube yibo bagcwele khona phansi. Nxa kuthi isigaba ngesigaba kuphiwa 50, uMakhokhoba ihliphiwe 50 abantu amapholisa abantu abamnyama, uzafica ukuthi udlame lwamapholisa ebantwini abamnyama luzakwehla. Kodwa ungafaka amapholisa angamakhiwa eMakhokhoba sizaba le problem. And then eyouside uhlala khona amakhiwa, kube njalo la uhlukume amapholisa angamakhiwa anjani agcina ukuthula khona ngayo. So I think leyo ngaba isolution isebenza e-America.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba, sixoxela ekwele South Africa. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikwelile laya ku-387. sebe isishiyangalombili abantu asebebulewe isihudo esicatshangelwa ukuthi ngesetyphoid elokijini leluveve kobulawayo. Ibandla leMDCT selikhethe umne wabo kaMoyi uMnumzana Morgan Tsvangirai ukuba lilunga leNational Standing Committee yalo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kusene njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Thank you.